Alukho udlakela olwedlula ukubusa kwabantu, ukulambisa abantu, ukubusa ngendlela umbuso lo obusa ngakhona, ukubusa kugcwele indlala kungela msebenzi, ukubusa abantu bethwele nzima, besehla phansi phezulu begcwala amazwe wonke omhlaba ngenxa yokuba ilizwe labo kungahlaleki. Yilo udlakela lolo, yilo udlakela olufanele lubophise, hayi lokho okubotshelwe uthingono nongarivume. Asonto ebophisayo, bakhuthaza abantu ukuthi balwela amalungelo abo, bavikela amalungelo abo, bakhuthaza abantu ukuthi balwele uhulumende ohlanzekileyo, bakhuthaza ukuthi kuphele i-corruption eZimbabwe. Obabophayo ngothanda i-corruption, obabophayo ngo-corrupt, obabophayo ngowesaba ukuhlanzeka embusweni. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi labo ababusa kabi besaba labo abathe kakubuswe kahle. Yikho kubabophisileyo, babotshelwe ukukhuluma ngamalungelo abantu, ngohulumende ohlanzekileyo, kanti laba ababusayo uhulumende ohlanzekileyo obusa kahle kabamfoni.
Ukubotshwa kwababili laba ubona kusethusela abanye yini ekade bezimisele ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela mhlaka 31 bagcine bengasaphathekanga kulolu hlelo?
Ayi, umuntu okade vele ezinikele angeke ethuke. Akusethusi ngaphansi kweZimbabwe ukubotshwa, ukuhlukunyezwa ngendlela esiyibonayo. Sekwaphilwa kanjalo kusuka ngo-1980. Ludlame ludlakela oluqondiswe ebantwini, kungahlonipha amalungelo abantu okuqondiswe ebantwini. Ngakho-ke kekho umuntu namhlanje ongangikhona esethuka, esesabukulwela amalungelo abantu, sesabukulwela uhulumende ohlanzekileyo, esesabukulwa le nkohlakalo egcwele ilizwe lonke onke ekuzana uPF kuhulumende weZimbabwe. Bazaqhubeka kabantu laba bathanda ukuhlanzekileyo, abathanda okulungileyo, belwela ilungelo labantu, belwela uhulumende ohlanzekileyo. Ngeke bethuswe yilokhu, sekwajwayeleka, yinto sekuphilwa kuyo kuso sonke isikhathi eZimbabwe.
Isehlakalo lesi singathi singaba lomthelela omubi yini kudaba lobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, ikakhulu angentshonalanga esibone sola kakhulu uhulumende ngalokho?
Vele lokhu kuza kwenza ukuthi uhulumende weZimbabwe angabi lobudlelwano obuhle namazwe omhlaba wonke jikelele. Kuyathi kuyazanywa ukuthi mhlambe ungakhiwa ubudlelwane obuzasebenzela abantu beZimbabwe, busebenzele ikusasa labantu beZimbabwe, uhulumende weZimbabwe abuchithe, athele inhlabathi phakathi kokudla. Yikho akwenzayo lokho ngokubopha laba ababili, ngokuhlukumeza futhi abanengi, ngokwethusela abalwela amalungelo abantu ngenkohlakalo egcwele abayithanda abayifukamelayo. Kutsho khona ukuthi kusayiwa phambili kuzaba lo sizo olukhulu, ngokuba amazwe omhlaba sozavumelana lalokho, azabajezisa laba ababusayo, bangavunyeli ukuhamba, bangavunyeli ukuyathenga khona lephesheya, okuza kwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu. Hayi, sizayicela isivuthiwe kulaba abazama ukuthi babuse ngenkani, babuse ngodlakela, ngoba siyazi ukuthi akula lapho bazafika khona. Kwangcingeshe sekufikiwe, sekuphelile, akusekho lapho okungabuya baye khona.